Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 9 Mbimbitho 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umfundi wesikolo seFounders kobulawayo otholakale efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla.
Imbangile yakho namnambona ngani singayifaka sikweli emahlombe kahulumende. Kudala uhulumende wakulomthetho ukuthi umntwana esikolo engiwona uyachaywa.
Isipunepune umtshado wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga exokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo.
I-geopolitics yakhona i-politics yokuba ngumhlaba iyathuthumela kulezi nsuku kunzima. Lamhlaba seSouth Africa kusasa baseZimbabwe, ngolunye isuku baseNamibia, ngolunye isuku baseZambia.
Ibandla lesi selisole imthethwandaba yaleli lizwe ngokusekela uhlangothi lwezizanu PF ikakhulu ngokuthatha isinqumo sokuthi ugwalo lwe-voters roll lungaphiwa muntu.
We are celebrating in us our people. Loko kuthi sesijabula, siyakhetha, thetha, siyathaba, siyagida, siyabhikitha, sesingobile. Sokusele nje ukuthi siqedise.
Abezomkhathi bathi iyezi lezulu lesiphepho uCyclone Freddy linakho ukuphenduka elizweni ngempelasonto. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umfundi wesikolo seFounders High School kobulawayo otholakale efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla. Inhlanganiso yezindaba eSites ikhiphela umbiko enkundleni yokuxhumana eyeTwitter isithi lujaha oqanjwe igama ubekuform 3. Lolu daba lwenzakala izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantwana besikolo ngabanye babo zimemetheka elizweni jikelele ikakhulu kobulawayo okubikwa kulamaxuku ezikliwe zabafundi ezithwalise nzima abanye bazo. Ngenyanga edluleyo esinye njalo isifundi seFounders uWayne Ndlovu wagwazwa ngesinye isifundi sesikolo seHamilton High wafa. Ukuthi kuliviki kubotshwe abafana abathathu abesikolo seMathula eCholocho ngemva komfanekiso wevidiyo osabalale enkundleni zokuxhumana utshengisa abathathu laba beklwebha untombazana ngenswazi lengodo omunye wabo ephethe inkemba. UGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxile siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obona ngezemfundo umnumzana Ben Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lobudlwangudlwangu sibubona kusenzakala ezikolo, umntwana ezezibulale, omunye ezegwazwe, abantwana besethuselwa ngabanye ezikolo.
Sethesebane umlando womoyo ngalokhu osokusenzakala ebantwaneni besikolo.
Imbangela yakho namnambona ngani singayifaka sikweli emahlombe kahulumende. Kudala uhulumende wakulomthetho ukuthi umntwana esikolo engiwona uyachaywa, corporal punishment. Uhulumende sefake umthetho owesula i-corporal punishment ezikolo. Emakhaya abazali benelise ukudisciplina abantwana. Ezikolo aziselalo lelo lungelo ukubadisciplina abantwana. Sesibona ukuxhwala lokudlwangudlwanga okunje. Now,
kodwa njalo kulabanye abazali abaphikisayo bathi bona ukuchaya abantwana ikwephula ilungelo labantwana, ama-human rights. Angazi ukuthi lina likubona njani khonoko.
Abantu bathi bona human rights yakuphuma corporal punishment. Siyabona kule ama proposals esiwazwayo abanye bethi noma single sex schools, but kule corporal punishment ama single sex schools ekhona sasingawubona ubudlwangudlwangu obunje. Okwami ikuthi uhulumende katshintshe umthetho abise le back situation esasilayo kuqala. Isikolo zibe lamandla okudisciplina abantwana, umzali ebe lamandla okudisciplina umntwana kungakhathalekile ubulili bakhe.
Ngemva kokwesula kwe corporal punishment sibonela umumo wempunzi dlemini kwamachanzi okungesatshahlazo khona.
Lo ke ngumnumzana Ben Moyo, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obona ngezemfundo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Isipunepune umthato wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga eqokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo. Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden ngeviki edluleyo uthume isikhonzi sakhe umnumzana Robert Scott ukuyakhulumisana lohulumende ngokuchiyeneyo ukugoqela udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kanye lokhetho oluzayo. Ngasikhathi sinye iqula lakwele Russia lalo lali selizweni lilande ukuchaza amathuba kwezamabhizimusi. iChina layo isigqile impande eZimbabwe lapho amankampani ayo asengene khona kunhlangothi zomnotho ezichiyeneyo ezigoqela ezokwemba amatshe aligugu lezezigqoko. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu waqala ukumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okufunwa ngamazwe la eZimbabwe.
Yimpi osingathi thina iScramble for Africa. Amazwe la amakhulu okuthiwa ngama superpowers alwayo kathe saphikisanayo bayafuqana kunzima bebanga inkonzo yamazwe eAfrica afana nalabo Zimbabwe. Ngakho isiphithiphithi njalo kubangwa iAfrica okunjengakhona okwenziwa kudala eBerlin ngo-1884 lokusiya ku-1885. I-geopolitics yakhona i-politics yokuba ngumhlaba iyathuthumela kulezi nsuku kunzima. Ngakho yikubona bonke nje begijima bengena e-Africa, lamhla base-South Africa, kusasa base-Zimbabwe, ngolunye usuku base-Namibia, ngolunye usuku base-Zambia. Kubangwa yona i-Africa.
Imelika dokotela sibona ukuba igijima kakhulu ngodaba lwamalungelo, kodwa iChina leRussia zikhanya zihamba kakhulu ngezomnotho. Kuza fika yini isikhathi lapho esingabona iMelika isikhohlwa ngezamalungelo layo isigijimisa umnotho?
Bonke nje bahamba ngebusiness, bahamba ngama resources, bahamba ngama minerals, bahamba ngakho lokho abangakuthola emazweni aseAfrica. Okwe investment lokwemalungelo ayi izivalo nje abavala ngazo. Abahamba ngakho bonke ngumnotho. Siyakwazi lokho njengabantu beAfrica lapho sivela khona emuva khona le kubo slavery ekugqilazweni, kibo colonialism ekuthathelweni amandla lombuso ngabavela ngaphandle. Babuya bonke bephethe izipho ezihlukene, abanye bathi baphethe ama human rights, abanye bathi baphethe imali. Kodwa abakufunayo kunye asiyo lo yakho.
EZimbabwe kuyini kahle kahle abakufunayo? Yiphi inotho abayijongile?
Ngakulezi nsuku singakhuluma ngawo wona ama minerals lawa atholakala ngale o diamond laba, o lithium laba, lezinye ezigujwa ngaphansi komhlaba. Lawo wona umhlaba ngokwawo ilendi abangaphandle lokho belamehlo abo lendlebe zabo kweZimbabwe ngendaba yomhlaba lenotho loze lemhlabeni.
Uthi wena bayanyathelana nje bafuna inotho yeAfrica dokotela. Ubona abantu beZimbabwe bona abantu beAfrica kumele baluphathe njani loluta?
Kumele bavula amehlo, bavule lendlebe ngoba kude la esivela khona njengeAfrica sesibona okuningi. Ngakho sokulungile ukuthi nga amazwe ethu asekwazi ukubona abalekuqinisa labangelaqiniso. Ngakho abezwekazi leAfrika yibo kumele babuthe inkophe njalo bavule indlebe babone okwenzakalayo emhlabeni ngoba kuyaliwa, kuyabangwa, akuhlalwa ngaphansi, akulalwa. Ngakho sifisa ukuthi nga ekupheleni kwakho konke lokhu abantu baseAfrika bazasala labo belamandla, besale bele control yama resources abo lakho konke ungokwabo njengamaAfrika. Isifiso sethu.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ukhuthaza abangakabhaliseli ukuvota ukuthi benze lokhu. Lumanyano uthi benze njalo ngokuvakatshela ezitijini lapho okufanele bebhalisele khona phambilini kohlelo lwe-voter registration exercise olukhangelelwe ukuqutshwa kusukela mhla ziku-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga. Ikhomishini yezokhetho eZEC ithi iphakathi kwamalungiselelo alolu hlelo njalo isiqalile ufundisa abantu abazaqhuba lolu hlelo elizweni lonke jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo kumanyano wenhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana Ngqobizitha Donga. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njengenhlanganiso silenhlelo ezimbalwa ezinqanele ukukhuthaza abantu ukuthi behambe bebhalisa ukuvota. Lezo nhlelo ezinye zakhona sizenza emabandleni, ezinye sizenza ku-social media, lapho esikhangelele khona ukuthi abantu abatsha bebe yingxenye yokuthola leyo mbiko. Njalo futhi imbiko leyo sikhangelele ukuthi ifinyelele endaweni esemaphandleni lapho okungela kuhamba kombiko kumbe kwemibiko eminingi mayelana nokuvota. Siyalenze ukuthi inhlanganiso yezekhi ilenhlelo eziningi ezifake phansi ukuthi behambise umbiko mayelana lokuvota. Kodwa sibona sengathi leyo mbiko ayifinyeleli abantu abaningi. Njalo futhi kulo msebenzi omningi okumele uyenzwe yizekhi, singananzeli ukuthi endaweni zasemaphandleni abantu abaningi abakwanisi ukuthola leyo mbiko ngenxa yokuthi abakwanisi ukuxhumana lokwenzakala emkhathini kumbe bethole imbiko emkhathini.
Basukumela phezulu yini abantu ikakhulu abatsha ukuthi bebhalisele ukuvota, njalo ingxaki elibhekana lazo yiziphi?
Abonga, sibona ngathi lonyaka kungconwanyana abantu abatsha bangani balithakazelela lolu hlelo lokubhalisa ukuvota. 2018-2013 yes bebebhalisa abantu abatsha, kodwa lonyaka kungathi kuba ngconwanyana. Okunye okwenza ukuthi bethakazelele ukubhalisa ukuvota yikuthi sokulendlela ezithize esizisebenzisayo ezokubafinyelela, ezifana nalokuhamba ebulenjini lapho abatshana bekhona khona. Kwesinye isikhathi siba lengxaki zokuthi abantu abatsha abala mali yokuthi behambe bebhalisa lapha okuvotelwa khona. Uhlelo lwethu lukabili, kulo hlelo esiluyenza ebulenjini kube sosiba lo hlelo esiluyenza lapho esihamba khona endaweni ezijiyeneyo. Sesikwanisile ukuhamba endaweni ezinjengasekobulawayo, eMathebeleni South, eMathebeleni North, endaweni ezifana lasebeitridge eGwanda, eLupane eWange, lasebhinga kuthi lasendaweni ezinjengaseplumtree. These lama birth certificate lokhe eludaba olumqoka endaweni ezijeneyo. Abantu abatsha abaningi abakwanisi ukuthi be-register ukuvota ngenxa yokuthi abakwanisi ukuthatha ama-birth certificate.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Donga, umqoqi wenhlelo zomanyano wenhlanganiso yezinkonzo eZimbabwe Christian Alliance, ubeqoqa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Lokhu sikudaba lwezokhetho, ibandla le-CCC selisole imithethwandaba yeZimbabwe ngokusekela uhlangothi lwezanu-PF, ikakhulu ngokuthatha isinqumo sokuthi ugwalo lwe-voters roll lungaphiwa muntu. Siqoqe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leli, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Akulaqilindini eke lazikhotha umhlani namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe ngabantu abasetshenziswa iZANU-PF, ba-compromised, ba-captured. Nangomunye ujaji sephuma eyangisa i-profession yamagqweta e-judiciary ukuthi i-voters roll ayifanelanga ukuthi iphiwe uZulu ngoba i-security threat. Kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yi-voters roll elamabizo ajulileyo, amabizo aqotho. Njalo uma sidinga u-presidential candidate, mbe ngu-councillor, mbe ngu-MP, siqala senza i-nomination, sifaka abantu, nominate ngabantu abaku-voters roll. Uzakwazi njani lo ukuthi umuntu ukhona ku-voters roll uma wena uyincitshwa? asikwazi ukuthi bahloseni yikho ke thina be CCC esikhungamelwa ngobaba uAdvocate Jamisa sithi konke lokho kuzaphela njalo kuyinhlamba ku legal fraternity la ku international regional bloc ukuthi bafihla ivoters hall njengemfumba ngalokho mahlabezulu sokutshengisa mhlophe ukuthi ama election azaba khona akasoze abe free and fair kodwa asifuni ukudanisa abantu sizahamba sikhankasa siyavota ngoba vele kathesi siwinile we are celebrating in advance our victory lokho ukuthi sesivele sesijabula siyathetha siyathaba siyagida siyabhikitsha sithi sesinqobile sokusele nje ukuthi siqedise ngalokho mahlabezulu asibambeni elikantulo ukuthi laba bantu abayesaba ukudliwa ngamabandla abantu kakhulu elesicc asivunyele ukukhankasa asivunyele ukukhuluma lezihlobo zethu khathesi sesincitshwa I voters roll phela iBhayibheli yama election ngalokho ke sibona ungani singaze siaphile ku Supreme Court kumbe ku Constitutional Court akuncedi qedisikhati le mali loku raise ama hopes abantu thina singenene ebantwini sihambe sibatshela one by one abantu vele sebebonile ukuthi ibandla elizondwa izano lezeki iCCC ngalokho bakhala lati asigcwaliseni ukuya register asigcwaliseni ukukhankasa kwenzeli ukuthi sinqobe noma kusinda kunjiyana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla lesicc ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote ngenkulumo
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iyezi lezulu lesiphepho iCyclone Freddy libikwa selithwala njalo ngemva kokubuyela elwandle duze laseMadagascar. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezadinga imbono kaZulu phezu kwesigwebo sokulengisa afuna siguqulwe abesifazane labasakhulayo bengaphiwa lesi sigwebo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu embikweni elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani mthokazi omuhle nakubaphathi bonke baka Studio 7. Ithi nami ngithathe leli thuba ngingena ekhaya. Nami ngiyezwa abafowethu baphawula lapha ngendaba lezo zombangazwe lezi ziyahlupha zona ngoba kudala sahlupheka vele nanamhlanje lokho esihlupheka. Sibaleka nje sisiya kwamanye amazwe nje sibalekisa yiyo lo mkhuhlane okuthiwa iZanu-PF angazi uyikorona kumbe uyini ongapheliyo asazi. Kodwa ke hayi asithembeni ukuthi mhla siyovota lo nyaka hayi lo mkhuhlane siyathola iphilisi amaphilisi azokulapha azolapha lo mkhuhlane oyiwo sphethe. Siyabonga.
Afternoon Studio 7 nabalaleli. Ya mina inkendanisa abantu be-MRMP na bakhambela ngwana baku Studio 7 as if iStudio 7 group leyila abantu abaningi bonye kungafuni babananzele ukuthi this group is a small group elama-members ama-participants 105 only. Nxa ungakhampena njalo ugxeka i-CCC lenyaa i-CCC idla ngokungena ebantwini nayenza amarali lokho kokuthi ukhampenele thina esikugrupu la esingu-105 I think ikuswela isikolo loku ingayazi into eliyenza akulani elizayithola plus most of these guys abe-MRP base-South Africa phe ngiwatshela abantu abasezimbabwe usegoli ngicatshile khona bezitaradeni zegoli ukuthi sivote sithini that's been very, I don't want to say dull and stupid, but it's beyond that. I want to tell you, umuntu weZimbabwe ukuthi votelani. Kona ke group le akulabantu nabantu yeMRP. Kangelani group info. There are only 105 people la elibatshelayo. Avena beMRP engxenye ngu3. The rest ngabe CCC enwaxeka. CCC ngendlela iqhenga ngayo le. Ichiya abantu ababusa bezanu. You are not going anywhere. Because once you sink more on CCC, silesibone ukuthi uyiphathi kwendoku ngowezanu. So liyazithengisa mina lenza abantu balizonde wese and you are going nowhere. I bet, let's bet. Azril Dobe, even Ukanzila oyedwa, even MP wese. Azril Dobe, even umuntu oyedwa, ngiphathi yenyane lokho elisithi, hey, CCC, wathini. Akulandeleza ithola. Shame on you.
Linjani basakazi bethu, linjani basakazi bethu baka Studio 7. Hayi, siyabonga izindaba elisinika zona. Ye, kulesixwayiso lapha endlameni zami ukuthi ngisiye ngisidlulise kulalaba abantu be trip to see abathi hayi MRP akumele ukuthi ime kancane, thina sifuna ukukhipha izanu si trip to see. Hayi, bantu be trip to see, thina si MRP asilidisturbanga lokho. Ngoba vele trip to see kudala ikhona, 2008 winner, 2018 winner, 2020 winner trip to see le isase MDC yatshintsha yaba trip to see lokhu winner kodwa kulazana ephumana. So thina le njenge MRP senza inhlelo zethu lati si MRP sebesithi siyekile inhlelo zethu esizenzayo sime sibancedise ukukhipha izanu. Izane sibona ukuthi vele sente ephumayo. Hayi, kanti-ke lisimele kancane bantu be-TPC. Thina siyimthwakazi, siyi-MRP, siyazi into esiyifuna siyi-MRP. Ukuthi izane iphumile umbizane ayiphumayo, thina singene ndawo. Thina siyakwazi lapho esiya khona siyi-MRP. Yeah. So lina bambanane uba vele lanti i-TPC bathi bona bayi-majority. I-majority kayikhiphe izanu iyodwa, ingadingi i-minority. Thina siyimthwakazi, sibalutshwana kakhulu. So thina siyimthwakazi vele asingene ndawo kuzane ukuthi iphumile umbizane ayiphumanga. Ube ingaze iphuma soze sitholele lutho, ingaze ingaphumanga sitholele lutho, kuyafana nakithi. Khetha ukuthi siyimele MRP siphume eZimbabwe laphana, siphume out lapha ngoba sikhathele ukuhlukunyezwa abantu elizweni leri, sihlukunyezwe elizweni leri, sihlukunyezwe kwamanye amazwe, sihlukunyezwe elizweni lethu. Hayi, sikhathele shame, hayi, sikhathele bantu bakithi. So thina siyi-MRP 2023 sivotele MRP kumakhansela kuma-MP. Finish.
Basakazi be-Studio 7, sanibona, angihlale phezu kodaba. Asambeni nisiyevota, asambeni nisiyevota. Lami ngingomunye mpela ofisayo ukuthi lo nyaka lami ngiyevota, ngivotele ngiguquka, ngikaze ngivote kodwa ngizimisele ukuthi lami lo nyaka ngiyevota. Ekuvoteni kelaphana ngiyaqhuqhuzela mpela ukuthi kuma-MP nakumakhansile asivoteleni iqembu lakithi MRP. Kodwa ke kupresident, ngoba basho bathi vela angeke baze bangene kupresident, voteleni lona leli qembu esibona ngathi kuthiwa lona liqinile lingakwazi ukuthi challenge izanu PF eliyi-TPC. Asivoteleni lona kupresident. Yebo, ngapha kuma-MP lakuma-councillors, since i-MRP yatayiswe zingene kupresident, asivoteleni MRP. But ngapha ke kupresident asivoteleni yona i-TPC, ngoba akwazi ukuthi e-TPC abanawo amakhanda aqinile, abanawo amakhanda aqinile njengezanu. Singakwazi ukuthi uma ngabe sebethethe umbuso sihlale labo phansi sibatshele ukuthi thina singimthwakazi into esiyifunayo nasi sizwana. Kodwa ngaphansi kombuso wezanu PF ayikho into ezolunga bafowethu, ayikho. Noma singavotela ama-MPs namakhansili e-MRP, but ngaphansi kombuso wezanu PF ayikho into ezosilungela. Siyabehloke vele silokhu esicindezelekile, kuyabe kufanana lokho ukuthi vele akula jijo lukhona. Kodwa ngicabanga ukuthi ngaphansi kwe-TPC uma ingathatha umbuso angiboni benamakhanda aqinile njengabezanu PF. Ngiyabonga.
Studio 7 labalaleli bethu, sinamangaliso ngabantu bakithi abesindebeleni abathi umfana kangeni, umfana kangeni kathi umfana enalo silikhohliwe ukuthi Morgan Tsvangirai wathi sifo kwakumele kungene umakhukhu, ukuthi umakhukhu bambize i-dissident, ibalisa silicine libizwa yizanu kuthiwa kulama-dissident lahlala iminyaka yonke lazovuka sokubizwa umakhuphi, ngoba amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-dissident, futhi amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-foreign eZimbabwe. Nxa lingakwazi bantu bakithi, bantu bamathibhelilendi mandebele, ukuthi izanu isibusa ngento okuthiwa i-grand plan, 1979 grand plan, TPC ile nto layo okuthiwa i-triple X eqalisa ngokuthi the first sentence ekhulumayo, there is nothing like Mthwakazi. Angazi mina ukuthi abantu bakithi lizazelivuke nini izihlobo zami singebo kwenza so siyahlala sigqili siphume ukugqilini bavezana sisingene ukugqilini besisisi bonke laba bantu ngamashona amashona akawalithandi mandebele amashona akawalithandi mandebele
angibingelele umsakazi ngibingelele umsakazi wamamodle lapho khona umsakazi lokonke labalaleli ngibabingelele bonke okhulumayo uSijumba umsakazi hey hayi umsakazi ngithi ake ngidlulisele ukubonga amazwi kabakuJuma hayi bengiqala umsakazi ukuzwa uJuma ekhuluma into emqoka ebalulekileyo empilweni zabantu leza eyokuthi akukho MP okansela okufanele aqhamukele esitshonini aze lapha kwamtwakwazi ukuzokhokhela ayikho into ozoyenza vele uzothatha yonke inoda komtwakazi ayise khona le empumalanga umsakazi hhayi njengakithi ngale kogodlo hhayi ngakhuza bogodlo hhayi ake siphumeni ake siphumeni ake siphumeni kulolu daba ngoba sihlala sikhathi njalo nje sibone ngathi mhlawumbe kwenzakalani kanti-ke yiyo le nto yokuthi sifake lawo ma-MP lawo aqhamukaleyo kungani ngubeka manje kulabo fara benzani laba bantu benzani uzokala kubani uyokala kubani akuzwe ngeke aze akuzwe lobukala ohlupheka kanjani somuntu onjalo ufakelwani ukuthi akhokhele umphakathi wabo fakani thina sikwazi ukuthi sikhokhelele silikhiphe kuleso simo esikuso ngiyabonga msakazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kwezemelika izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi lanxa umango wokuya ekhaya umude kakhulu njalo udinga ukukhokha imali eningi abaningi baza kuyavota itikiti lendizamchina lilakho ukwedlula inkulungwane ezimbili iUS $2,000 kuthi le mali yokuthi kufudingakale ezinye indingeko layo inengi. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida umnumzana Tamura Igwekwerere.
Akula qilindini ke lazikhota umhlani namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe ngabantu abasetshenziswa iZANU-PF bacompromised bacaptured nangomunye ujaji sephuma eyangisa iprofession yamagqweta ejudiciary ukuthi ivoters roll ayifanelanga ukuthi iphiwe uZulu ngoba isecurity threat kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yi-voters roll elamabizo ajulileyo amabizo
uxolo zulukandaba indaba lesi ke sayifaka ngemva kwemzuzwana nje emlutshwana besixoxake lapha lomnumzana Felix Magalela Mafasbanda esitshela yena ngokuthi basola kakhulu labo abemthethwandaba abakhanya besekela icele lebandla lezanu PF hayi lizwile ke leyo ngqoqo phambilini siyaxolisa bese siphinda okwesibili yekelani ke okwakathesi silikhunsele nje imzuzo nje imzuzwana emlutshwana yengoma
Now me with the work for your job. Now me with the hug, no.
Bena Boy. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umfundi wesikolo seFounders kobulawayo otholakele efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla. Isipunepune umtshado wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga ixokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngontambama ngo 7:30.